Okwakuqala sibonga umzamo kahulumende lapha abathi bona bazahlaba abantu lokho kuyabongeka kodwa ukuhlaba injekiseni singakhangelanga asingathi thina yi-root cause ye-cholera akusifikisi ndawo ngoba siseselalo udubo lokuthi amanzi kumele ukuthi kube lemizamo ebhangisayo ukuthi abantu bathole amanzi okwakhathesi kasiboni okwenzakalayo siyashusa ukuthi sibone umunicipality ehamba loma le mota kumbe ama-tractor alamabhawuza athwele amanzi benika abantu amanzi yikho esingathi kuba ngcono njalo kulo daba lwama-sewage lengcekeza ngibona ngathi bakhangele kakhulu ekuhlabeni injection kodwa bengakhangeli okuyikho okubangela injongo yekholera.
Inhlanganiso ye-World Health Organization ikhuphe umbiko esithi ikhathazekile ngoba eZimbabwe laloba kulendlela zokuthi kulwisane lomkhuhlane wekholera kuqhubekela phambili abantu besenza njengansuku zonke angani umkhuhlane lo awukho kukhangelelwe ukuthi kuza kuba lama-by-elections ngomgqibelo lokhu lina likubona njani?
Nxa abantu besiyavota kade kumele ukuthi sizwe njalo sibone imizamo kahulumende yokuthi abantu besiyavota khonaphana kulamabhawuza alamanzi ukuthi umuntu nxa evota akaqeda ukuvota kube lamanzi ukuthi umuntu uyageza kusiba lesepa ngoba kuliqiniso ukuthi amanye amakholera emkhuhlane izabangelwa yikubuthana kwabantu bebuthana endaweni engalunganga bechawulana izandla kwesinye isikhathi njengokwazi kwethu ama-election ekathatha isikhathi eside abantu besima elayinini okwesikhathi eside abantu labana bama-vendors babe sebebuya bethengisa ukudla okunye okuyabe kungaklini lama-fruits izithelo zizathengiswa khonapho and kangikhulu ukuthi kuzaba le mizamo yokuthi bavikele abantu ukuthi bengathengi umuntu abebule indlala athenge loma amamango lezi suku imango ziningi zigcwele ngibona ngathi kuzabangela ukuthi kube lamanye ama-cases engezelelwa ngumumo obangelwa yikuthi abantu babebuthene.
Nxa sikhangela umkhuhlane lo umlando awukho kuhulumende kumbe ecouncilini kuphela izakhamizi lazo kufanele zibone ukuthi kuba lokuhlanzeka ngesikhathi izakhamizi siyavota yiwuphi umbiko elingawupha kizo?
Sikhuthaza abantu ukuthi ngabe siyavota khonaphana bangabingelelani kakhulu njalo nxa bebingelelana bakwazi ukuthi esuka khonapho kule ndawo lapha angageza khona njalo nxa bevela vota ngoba uyabehlangene labantu abaningi into yakuqala efika emzini wakhe esiyikhuthaza ukuthi kadinge amanzi ageze izandla esebenzisa isepa njalo kababekezele abantu abakhulekayo kulesi ngathi i-fasting kuzincitsha ukudla umuntu ungabekezela ukuthi ungali 6-7 hours kabazame ukuthi babuphe ithumbu bangali badle sebefike endlini ukudla okuhlanzekileyo hatshi ukuthi ehluleke ukuzibamba.